ngakutshela kulama-banks ale 2-3 days bese lokhu bese singaba namali vini i-RTGS yona le yimali engikhoyo siyamangala ukuthi labo abe-black market vele bayivumbulula nga ngeziki eziphelilele zanabout 2-3 weeks ago kuke kwaba lamasekhi ama-$2 lamasekhi ama-$5 adevelelayo ngapha e-Harare kulezi ukuthi hhayi kase sabona ukuthi itasevalile ama-bank akula I can say it ama-bank FBC ile 3 days ingelafrend i-cab dumbene layo lama-days amangati i-steward bank yena eyekasize masiwa ngiyamangala iyaqala iziki ingela ivini iseni abantu bebuya besithi akulamali ebhenki abantu bebuyele emuva akulamali ebhenki abantu bebuyele emuva
kodwa bona abantu bathengaonomi
yesinzima kakhulu
impahla
akula la profit intekathe sezihamba sokuyifood industry khona lokho ukuthi angeke ngiphile ngingelafishing oil so mina ngithenge phela even ku-black market emashopu kakubambeki so vele ama-vendors amaningi ufinde ukuthi sebedivetile ama-business abo sebethengisa khona lokhu ukudla amasepu amasafu o-bestbes sebethengiswa phandle ezitradeni emashopu vele asesibathenge khona siza kuthenga amedisa oku-expayile emedisa bakwehlisa
amapholisa asexwayisile ukuthi abathengisayo bengathengisa impahla lezi ikakhulu khonapha emnyango wezitolo balo hlupho yini lamapholisa kumbe hhayi bazithengisele
abantu bazithengisela lawo amapholisa aphengukukhuluma nje yiwo la yiwo futhi amaningi athenga phandle khonapho ngoba eshophu usibili angeke ngitele amanga kudura lokho loko ukuthi ufande ukuthi ishukele 2 kg phandle balithengisa $7 $8 whereas eshophu liyi-$9 $10 so nxanye lokuyi $10 kwami I prefer ukuthenga phandle ngoba ngizothenga i-cooking oil ngiphinde ngithengele lokuyisepamepi okuyi-half bar whereas phakathi vele ican't buy i-buy ensepa phakathi isiyi-$8 $9 kunzima so i-black market phandle abathengisa phandle kangcono although amapholisa abe ngathi abaxosha but babaxosha lokana bethuya ezulu i-21 ngoba yikho lapho kungathi kudleka khona ngcono
sikhuluma nje imali intshintshwa njani ezitaladini
i-rate yaphandle ikhwelile kakhulu ngingazi ukuthi why but babakhweza besithi yimali ema-ecocase so ungatshintsha uyayiphiwa ingene kwi-ecocase then usugijima ususiya kukhona laba futhi abayenza ama-ecocase sebekutshintshela futhi bethatha ungama-15% ukuthi beze bekunike kulibhondi sokuyikhesa.